Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhla ka 14 Mbimbitho 2022 uPrexit Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Ngoba singakhangela iZimbabwe eminyaka edlulileyo isithatha ingqoloyi yayo eUkraine ngoba lapho elizweni esingayilime ekwanayo. Ngakho lokhu lolu dlakela luzayenza ukuthi ukutholakala kwengqoloyi ebe kube nzima okuzayenza ukuthi sibone mhlawumbe intengo yezinto ezinjengezinkwa siyaphezulu. Njalo singakhangela sizabona ukuthi ifuel esisebenzisayo amafutha ezimota lawa asetshenziswayo besiwathola ngenxa yokuthi ebetholakala nje elizweni lonke kodwa ngenxa yeziphazamisi esezindlwe ludlakela lolu phakathi kwe-Russia le.
EleZimbabwe selibhekane lobunzima bokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele-Ukraine.
Kuyinto esiphilisa abantu engathi siphilisa sisevalele ngoba usakwazi okwenzakalayo ukuthi lobu usebenza amalanga amangaki kuyini okuzakwenzakala kuwe uyabonga even usemsebenzini ukuthi engxenye baza kulanda ukhonapho kawazi kumbe baza kulanda behlangana nawe endleleni kubuyeke abanye lapho esiyabe sisebenza khona babe besazi ukuthi especially nxa usebenza endaweni engamalungu babe besazi ukuthi umuntu lowo ngwana.
Uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula uxotshisa abadabuka kwamanye amazwe abasebenza kwele-South Africa. Wezemidlalo wehlise iphika umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uMandla Mpofu ngemva kokunqoba kweqembu lakhe lapho lidlala lele-Herentals emdlalweni wangesonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. LeZimbabwe selibhekane lobunzima bokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele-Ukraine. Lokhu kubangelwa yimpi yokuhlaselwa kwalelo lizwe ngele-Russia. Umlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo.
EleZimbabwe lisebenzisa isilinganiso samathanzi azinkulungwane ezilikhulu lasithupha, 16,000 tons ezengqoloyi ngenyanga, ezipheka isinkwa amalofu ayisigidi esisodwa kumbe ezimbili, 1.2 million loaves ngelanga. Ukunje ilizwe selimele lidinge lapho elizathenga khona ingqoloyi efika ama metric tons edlula inkulungwane ezilikhulu lengxenye 155,000 ukuze lenelise kumelana nodubo lokusilela kwesinkwa. Lokhu kuveze ngumkhokheli wenhlanganiso yabagaya impuphu eflower eGrain Millers Association uMnumzana Tafatswa Msarara.
Supply position, largely on the following factors. One, Russia and Ukraine account for 35 to 40% of the world supply. In fact, Russia is in the top three. The war region, including Latvia, Belarus, and others, are also wheat producing countries. We have just been informed by our shipping companies that they no longer go to that region because the insurance companies they've now declared it a war zone.
Lokhu kuzaphazamisa kakhulu ukulinywa kwengqoloyi ngoba iRussia leUkraine yizo ezisipha ingqoloyi. Sesitshelwe ngamankampani athwala ingqoloyi ukuba indawo leyi asahambeki ngoba isiyindawo yempi.
Uqhubekile phambili esithi impi yaseRussia leUkraine iyisifundo kweleZimbabwe ukuba kumele kulinywe umhlabathi wonke oselizweni ukuze ilizwe lingasweli ukudla. UMsarara uthi kungaba lokufuthelana elizweni nxa ilizwe lingehluleka ulungisa udubo lwesinkwa.
That's of course the natural problem that comes with war, especially where parties involved in that war are producers of much needed material like wheat. The United Nations yesterday took notice and agreed that the world wheat prices are going to go up. So this is going to affect the price of bread in the other related wheat type of foods. worldwide.
Lokhu kwenzakala nxa kulempi ikakhulu nxa labo abasipha ingqoloyi besempini. Lokhu kuzaphazamisa intengo yesinkwa emhlabeni wonke.
Ingcitshi kwezomnotho uMnumzana Matthew Ncube uthi impi yeRussia isivele yaqala ukuphambanisa umsebenzi wokulungiswa nokuthengiswa kwamafutha ezimota emhlabeni jikelele ukugoqela iZimbabwe. Ngakho-ke akusoze kuphelele ekusekeleni kwesinkwa kuphela, kodwa kuzaphazamisa eminye imisebenzi enhlangothini ezishiyeneyo zempilo.
Ngoba singakhangela iZimbabwe eminyaka edlulileyo ibisithatha ingqoloyi yayo eUkraine, ngoba lapha elizweni besingayilime ekwanayo. Ngakho lokhu lolu dlakela luzayenza ukuthi ukutholakala kwengqoloyi ebe kube nzima, okuzayenza ukuthi sibone mhlawumbe intengo yezinto ezinjengezinkwa siya phezulu. Njalo singakhangela sizabona ukuthi ifuel esisebenzisayo, amafutha ezimota lawa asetshenziswayo, besiwathola ngenxa yokuthi ebetholakala nje elizweni lonke, kodwa ngenxa yeziphazamiso esezinziwe kudlakela lolu phakathi kweRussia neUkraine.
Lokhu kusekelwe ngesinye sakamuzi seHarare, uMnumzana Richard Maphosa.
Thina njengezihlali zelizwe leZimbabwe, esiwuqakathekisayo ukuthi thina ilizwe lethu sigcwele lapho okulimeka khona. Uhulumende akuyenze kweneliseke ukuthi silime ingqoloyi owithi bonabo sikwanise ukuzitholela lapho esingathola khona isinkwa lokuningi-ningi. Khathesi sesiphambanisekile ngenxa yempi eseUkraine leRussia.
EleZimbabwe lithola ingqoloyi kweleRussia eziyinganiso sokungama-50 lanhlanu ekhulwini, 55% layo engasatholakali lula ngenxa yale impi. Ingcwethi ezicubunwe ezombusazwe lezenotho zithi eleZimbabwe lilembali yomvukela wabantu eminyakeni edluleyo phansi kombuso kwayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe, lapho abantu batshengisela kwaba lokulwisana namapholisa besola ukusilela kokudla. Ngakho-ke lezi ngcwethi zithi uhulumende alimuke ukuba kungaba lomunye umvukela onje nxa engathathanga amanyathelo okuvimba udubo lokusilela kokudla okungabangelwa yimpi yaseRussia yokuhlasela kwele Ukraine. Nginele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula wokuxotshisa abadabuka kwamanye amazwe abasebenzela kwele South Africa. Kunje basanda kuthwalisa nzima abasebenza emzini weBenoni lezinye indawo. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abadabuka eZimbabwe ababhekane lomkhankaso lo izolo eBenoni bathi kuyabakhakhameza kakhulu ukubona abanye babo bexotshwa emsebenzini. UMnumzana Nhlanhla Moses Ncube ohlala eBenoni uthi kwephula inhliziyo okwenziwa ngabaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula.
Kuyinto esiphilisa abantu engathi siphilisa sisevalweni, ngoba usakwazi okwenzakalayo ukuthi loba usebenza amalanga amangaki, kuyini okuzakwenzakala kuwe, uyabongazi. Even usemsebenzini ukuthi engxenye baza kulanda ukhona pho kawazi, kumbe baza kulanda behlangana lawe endleleni. Kubuye ke abanye lapho esiyabe sisebenza khona nje babe besazi ukuthi especially nxa usebenza endaweni engamalokishi, babe besazi ukuthi umuntu lowo ngwanga. So ke impilo yakhona ibuhlungu kakhulu, inzima, ibuhlungu. Uyabona thina esibone impi yenkululeko sazobona umbhuqazwe igenocide yeZimbabwe. Into ezinjengalezi ziyake ziyethunuka imicabango enjeyana.
Unkosazana Victor Madudu okhokhela inhlanganiso yeZim imbokodolayo uthi kuyabethusa okwenziwa ngabaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula.
Into ebuhlungu Operation Dudula yikuthi sidudulwa emsebenzini. Sidudulwa emsebenzini kunjalo ma ungasasebenzi uzohlala ngaphi? Lapho hlala khona ubhadale ngani intela yokuhlala lapho hlala khona? Ukudla okuthenge ngani? Abantwana ubafundise ngani? Baphiliswe ngani? Lekhaya lapha obesithumela khona uzathumela kanjani ungasasebenzi? Injongo yokuqala esilethe lapha sizizalwane ezeZimbabwe kakhulu sizosebenza lapha eMzantsi Afrika ngumsebenzi ukuthi sithole imali. Kodwa nxa sesidudulwa emsebenzini ayisekho enye indlela esingakwazi ukuthi siphile ngayo uma singasasebenzi. Ngicabanga ukuthi ngokubona kwami u-Operation Dudula uhlukile kakhulu kule xenophobia, ngoba ku-xenophobia besitshalwa sivuke siye emsebenzini sikwazi ukuthi sikhokhe intela sithenge ukudla, kodwa kwamanje akutshalwa, kodwa siyavinjwa ukuthi singasebenzi lapha, siyavinjwa ukuthi singayenza amabhizinisi njengokuthengisa khona lapha. So kuzaba nzima ukuphila uma sekubheka ngelihlo elinye, kuzaba nzima ukuphila singasebenzi, kuzaba nzima ukuphila singalazi indlela zokuthi sithole imali, ngoba sidudulwa kulezo ndawo esithola kwezimali. So Operation Dudula usezosishaya kakhulu.
Wakhethwa ngumndeni wakuKhumalo uba yinkosi yesizwe sikaButhokazi, ubolelani lobhengu lakhumalo uthi kuyamkhathaza kakhulu okwenzakala kule South Africa. Izikhulumeli zakhe umnumzana Bonman Khumalo uthi sebethule nzima abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa.
Uhlelo lweDudula luyayihlupha kakhulu inkosi, njalo iyaxhumana nalabo abantu abaphetheyo la eSouth Africa ukuthi indaba le ikube le nto eyenziwayo nguhulumende, ngoba akufanelekanga ukuthi uhulumende avumele izakhamizi zilwe zodwa, ngoba ekugcineni uzabuthi izidumbu. Ongasonto enhle kakho umuntu ohlosa ukwenza ububi, kodwa uma uhulumende eyivumela leyo nto iqhubeke, inkosi akuyiphathi kahle. Inkosi ixhumana kodwa nabakhokheli bezomdabu ukuthi into lilungisiswe ngabakhokheli bezomdabu, ngoba abantu bepolitiki bavama ukuthi bangathembeki. Okumanje nje into esengqondweni zabo yivoti.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula abathi kumele bephume bephele kwele South Africa abokuza abangela maphepha aqondileyo okuhlala kulelo lizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ezethula izindaba kwelemelika zibika ukubana eleRussia selicele eleChina uncedo kwezebutho nakwezomnotho ngemva kokuhlasela kwalo eleUkraine. Umphathi mthambo wobudlelwane beleChina namanye amazwe omhlaba ulandule kodwa lumbiko lesithi ungamanga aluhlaza afafazwa ngabezindaba laba ezinkundleni zokukhulumisana. Kunjalo nje kulo mhlangano obikwa ugqoqwe ukwenziwa phakathi kweziphathamandla zakwelimelika lezeChina eRoma namhlanje. Ele Iran lithi yilo elihlasele ngezikhali zamamisayo ezitshaye indawo eziseduzane lesigodlo someli welimelika kwele Iraq ngesonto edolobheni le-Ibio. Lisithi lokhu likwenze liphindisela ukuhlasela okwenze ele Israel kwele Syria, lapho kubulewe khona amalunga ebutho lalo amabili ele Revolutionary Guard. Amapolisa edolobheni le-New York kwele Melika abikwa elokhu esadinga undoda ohamba ehlasela abantu abangelamizi yokuhlala. EManhattan ikakhulu abesilisa. Amapolisa anakanela ukuthi indoda nguye odubule wabulala umuntu ohlala ezitaladeni walimaza omunye njalo ngempelasonto. Umdlali womdlalo wemelika owefootball odume ngokukhokhela iqembu lakhe lama-Buccaneers umncintiswano owe-Super Bowl okwesikhathi eside uTommy Bryant ubeke ngesonto ukubana usephindela enkundleni uyadlala ngemva kokuba eke wabika ekuqaliseni kwaleminyaka ukuthi sesiya kumhlalaphansi. UZulu waseMosambiki ubikwa lokhu elwisana lokulungisisa umonakalo odalwe yingozi yesavunguzane se-cyclone Gombe esitshaye ngenyakatho yelizwe ngempelasonto. Le ngozi ibikwa ibulele abantu abalishumi nambili yadiliza imizi edlula inkulungwane ezintathu 3,000. Amakholwa akwele Ethiopia esiKristu angcwabe umkhokheli wenkonzo enkulu kulelo lizwe e-Ethiopian Orthodox Church u-Abuni Mekorius obhubhe ekuqaliseni kwayo nale inyanga kambimbitho. UMekorius wakhokhela leli bandla lezokholo kusukisela ngonyaka 1988 kusiya ku-1991. ubanjwa ngamandla okubaleka kulelo lizwe isiyaphiphela kwamanye amazwe okweminyaka phose engamashumi amathathu 27 years wazophindela elizweni ngomnyaka ka-2018. Umfanekiso owevidiyo otshengisa umuntu oyinjengentatheli zindaba ebele France u-Oliver Tuboy ubikwa ubonakala ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini. UDuBois uselomnyaka wonke engabonakali ngemva kokuthunjwa ngabeqembu labesijihadist kwele Mali. Live Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by elections olwenziwa mhla ka 26 ngayonale inyanga kaMbimbitho kanye lokwenzakala kwele Ukraine ehlaselwa kanzima ngele Russia. Sikhuluma nje ingcitshi kwezempilakahle yengqondo sezethule isixwayiso sokuthi amanyathelo athathelwa abokuza kwele South Africa aguqela ukumiswa kokusebenza kwamaphemethi ezizalwane zeZimbabwe. Umthetho ohlose ukuphungula abokuza abasebenza kwele South Africa. Umthetho ohlose njalo ukwenqabela abokuza ekwenzeni imisebenzi ethile nokuchwaswa kwabo ngokuzwe. Kulakho kumimithekisa imikhuhlane yengqondo kuzizalwane zakwamanye amazwe esezibhekane lokubuyela ekhaya lapho ezabaleka khona. UThuso Khumalo usibhalo lujaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umnyaka ka-2022 uqale iningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa bezama ukubuyela emsebenzini lenhlelweni zokuziphilisa ngemva kokuqeda iminyaka emibili behlele ezindlini ngenxa ye-coronavirus. Kodwa ke kuzalwane zeZimbabwe esifika izinkulungwane ezingamakhulu amabili lanhlanu, around 250,000, ithemba selitshabalele. Uhulumende usemise ukusebenza kwamaphemithi abo wathi babuyele eZimbabwe. Nakwelinye icele iqembu lezalwane zakwele South Africa elizibiza Operation Dudula lalo liqinisa imikhankaso yalo yokungena emankampanini befuna kuphume bonke abokuza ungena izalwane zakwele South Africa. Uhulumende layo sebuye wengeza lolu hlupho njengoba esephakathi ngokubumba umthetho ozaphungula inani lezalwane zakwamanye amazwe ezisebenza kwele South Africa kanye lokubenqabela ukwenza amabhizimusi athile. Ingcitshi yezempilakahle yengqondo unkosikazi Carol Nyakushka uthi konke lokhu kuzatshiya abaningi begula imikhuhlane yengqondo.
Let's look out for each other. Let's look out for signs of depression.
Izibonelo zale imikhuhlane zibalisa ukuswela ubuthongo, ukuhlukumezeka emoyeni, ukungafuni ukudla, ukufuna ukuzibulala lokucaphulwa into yonke.
Suicidal ideas. Let's look out for each other and be able to support each other when these things are happening.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Christopher Ncube uthi kwabaningi ukuxotshwa kwele South Africa kuzahle ukuthi ukuphela kwempilo.
Sisithola sisebunzimeni kulandela ukuguquka kwezinto kwenzakala phose zoku zonke ngoba singazi ukuthi ikusasa lethu lime kanjani. Abantu sikhangela sikhuluma kanje bakhalela ukuthi balungise amaphepha abo njengobene kwele 12 months. Nango phela futhi njalo sokuthi bengasasebenzi. Ngisho lawo selungiswe lamaphepha bazosebenza ngapi? Ngoba sekuye kwathiwa le nto izogcinelwa ama-South Africans.
Esinye isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mercy Mvundla uthi usizi ukuthi bakhona vele asebelezibonelo yemikhuhlane engqondo.
Ushiya thina njengezalwane zaseZimbabwe ezihlala eSouth Africa singazazi ukuthi isimephi ngoba abantu balimele kakhulu engqondweni. Eqinisweni siyacela ukuthi uhulumeni kwele seSouth Africa la kwele seZimbabwe bangenele babone ukuze bavimbe le nto engiyibona ukuthi yeza.
Unkosikazi Nyakhujika ukhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zemukele isimo esesikhona ukuze ziqale ukukhanda amacebo amatsha okuphila. Uthi njalo kuqakathekile ukuthi labo asebekhulelwa imikhuhlane engqondo badinge usizo ezibhedlela loba bakhulume lomuntu ongabasiza. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kwezemidlalo Wehlisa iphika umqeqeshi weqembu lomdlalo wengoqo ele Highlanders uMandla Mpofu ngemva kokunqoba kweqembu lakhe lapho lidlala lele Rentals emdlalweni wangesonto. IHighlanders inqobe 4-0 kulomdlalo. Leli qembu lahle lathatha imihlomelo yonke yomithathu. Kube kungokuqala ukubana iqembu leBhosso lithole yomithathu imihlomelo selokhu laqalayo imidlalo yePremier Soccer League yalonyaka. Ngaphambilini kwempela sonto, uMpofu uke wabasebunzimeni esolwa ngabasekeli beBhosso ngoba iqembu lakhe lingaqalanga kuhle emidlalweni yalo yonke lokhu elumnyaka webhola waqalayo. IHighlanders yenelise ukuthola imihlomelo emihlanu emidlalweni yalo eyisithupha eseliyidlalele lonyaka. Ukunqoba kwayo ngesonto kuncede ekuthini likhuphuke engalaneni yemihlomelo ePSL yaya esikhundleni sokulishumi lanye, 11th position. Esiqongweni sengalane yemihlomelo sokuleqembu eleManica Diamonds elibuyele kuleso sikhundla ngemva kokunqoba iqembu eletriangle nge-2-1. Iqembu elikade selikhokhela kule ingalane elechicken in selehlile ngemva kokuba nguchikile obhanqale leHarare City 0-0 ngempelasonto. Kunjalo nje abake badlalela iqembu elimela eleZimbabwe emdlalweni wenguqu labake baqeqesha leli qembu bathi iZimbabwe kumele yamukele isijeziso esayetheswa yinhlanganiso ephethe ezenguqu emhlabeni jikelele yeFIFA isola ukungenela kukahulumende emidlalweni yenguqu. Lokho kulandela kumiswa umsebenzi womnyaka ophelileyo kwabenhlanganiso elawula izenguqu eyezifa yiCommission eSports and Recreation Commission. Besetheswa umlando wenkohlakalo ukuchaphaza imali kanye lokuhlukumeza onompembe besifazana. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chizasvanda.
Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu leZimbabwe bathi akusimfihlo ukuthi inkokhelo yomdlalo lo iloduko lwenkohlakalo ukuchaphaza izimali lezinye inhlupho okumele kulungisiswe kuqala. Andubana ukukhulunisana nenhlanganiso yeFIFA. Umdlalo odumileyo wake wadlalela amaqembu amakhulu eBhilithane njalo bengumsekeli kamqeqeshi weqembu lama-Warriors uBenjani Marwaru uvumelana nalabo abathi akulungiswe izinto ezonakaleyo kuqala.
Kubalulekile ukuthi sihlale phansi si-restructure sibone ukuthi ibhoralethi laliphambaniseka kuphi. Ndafuna ukulungisa leli bhoralethi singene kuma-positions asiyenza ukuthi sibonakale ukuthi sibuye sizoqondisa leli bhoralethi. But kumele kube le balance ukuthi kungaba lama former players oyi-top ngihlala ngikhuluma nje ukuthi kungaba le one olidayo. Then yena lo one mele azisurrounde labantu abakwazi izinto ezazihlupha siyazazi sizihlalele phansi sibone ukuthi sizenza ngemfanelo.
Umzondo wamgatha okwadlalela iqembu lamazulu leZimbabwe Sands kunye nelama-Warriors uthi inkokheli zomdlalo wenguqu yizo ezivulele ibhola.
Kakhulukazi ngokubona kwami abantu abase-FC Bora to istage lay ngabantu amathando lebhora basema-ofisini ukuthi bona bafuna ukuthi bethathe izimali njengento esiyaziyo yento eyenzakalayo all along ekhaya ngendaba zebhora. Nxa ukuthi asisakhona ukuthi sidlale ama-international games kuza affecta kakhulukazi abafana abakhulayo so baye bengasakhona ukuthi bedlale amanye ama-countries ukuthi bebonakale nxa ukuthi ade belama opportunities ukuthi bethenge abroad.
Amazwi kamzo agcizelelwa nguMartina Ndlovu umdlalo waba nodumo olukhulu edlala iqembu leHighlanders njalo waba umqeqeshi walo engakaqeqeshi kwele Botswana.
Kuzama ukuthi nasiqale sikline up ibhora lethu eZimbabwe then after that sesiaplayela ku-FIFA ukuthi belifte i-suspension. Siyakwazi sonke ukuthi ibhora lethu lama-40 yende.
Ngaphandle kwenkohlakalo isimo somnotho laso sibisela umdlalo wenguqu emuva kweleZimbabwe. Umnumzana Charles Mhlawuri umqeqeshi wenguqu olodumo owaqeqesha lama-Warriors yena layo uthi akulungisiswe ngokushesha ezenguqu eZimbabwe.
Osekufuze kwenzakale yikuthi silandele ke manje into ezifunwa yiFIFA. Singabe singavumelani lakho but okufuze sikuqakathekise ukuthi iFIFA is an independent board na izimele as a country's first dinge indlela yokuthi sisebenze leFIFA yangkhona. At the center sami ukuqondisa lapho kungani kutshekile khona. Silama problem aqakathekileyo. Ungabona uma i-economy yethu ingamanga kuhle then thina sithi ano ibhora lizahamba kuhle akuhambelani.
Umnumzana Xolisani Gwesela isikhulumi senhlanganiso yezifa upha umbono wakhe ngalesi sitheziso.
Simelele nje ukuthi impumela ezaba khona sibone ukuthi kuyahamba njani, but silethemba lokuthi phambi laphana ibhane esilayele izakhitshwa into zonke zibe normal. But engingakutsho kathesi ukuthi inguquko yaleZimbabwe konke kuhambelela phambili.
I-FIFA iqothe eleZimbabwe ukuthi lingasadlali ezenguqu lamanye amazwe ngenyanga epheleleyo, okwenza abadlali kuba zobuhlungu ngoba befuna ukubonakala kwamanye amazwe ukuze bazithengise. Ngoba kunje phansi kwalesi sigwebo abadlali abafuna ukuyadlalela kwamanye amazwe kabasenelisi ukwenza njalo ngenxa yalesi sithezo se-FIFA. Kukanti amaqembu aweZimbabwe avunyelwe ukudlala wodwa phansi kwemncintiswano enjenge-Premier Soccer League lamadivishini amancane ezabelo lezikolo. Uhlangano lukahulumende olubona ngezemidlalo yonke elizweni olweZimbabwe Sports Commission SRC lubika solubhalele inhlanganiso ye-FIFA licela ukuthi isigwebo sokwalisa ukudlala namanye amazwe omhlaba sesulwe. Ngimela e-Studio 7 inkamalamu ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Ngikuzwe isihloko wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela eleZimbabwe selibhekane lokunzima kokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kule Ukraine. Uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula ukuxotshisa abadabuka kwamanye amazwe abasebenza kwele South Africa. Kwezemidlalo wehlise iphika umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMandla Mpofu ngemva kokunqoba kweqembu lakhe lapho lidlala lele Heavenshaws emdlalweni wangesonto. Seluqhubeka lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguPraxedis Jeremiah City asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Kabe ngenelisanga ukuzwa izindaba zethu lelapho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.